Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesibili mhla ka 26 kumpalakazi 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke okudingakalayo ukuze ziqalise umsebenzi wokukhulumisana loZulu weMathebeleland ngokulungisisa udaba lweGugurahundi. Usiyaphela nje umnyaka ka-2023 kulabo sakhulayo abathi umnyaka lo ubatholise uluju lobisi, kepha kube labanye abathi ubunzima kakhulu. Uhulumende ubikwa esetshedela muva edabeni lokwengeza imali kwezemfundo ukuze abazali bengabhataleli imfundo ezikolweni zakhe kusukela abantwana beqalisa isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke ezikudingayo okugoqela imitshina ukuze ziqale umsebenzi wokukhulumisana loZulu weMathebeleland ngokulungisisa udaba lweGugurahundi. Lokhu kwaziswe yisikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-X namuhla. UMangwana ukunqomile kakhulu lokho esithi uMnangagwa wenze into ebingacatshangelwa ngabaningi. Kodwa abanye bayalusola kakhulu loluhlelo besithi uhulumende ubemele akhulumisane labantu ababulawelwa izihlobo eMathebeleland laseMidlands. Libutho likamoyi uRobert Mkabe le-5th Brigade kuqala ukuze batsho ukuthi bafuna lulungisiswe njani lolu daba. Omunye wabalombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhejo likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Siyakuzwa okuthiwo yisikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imbuzo imnengi kunengi okunganikezi ithemba ukuthenga imtshina khonoko kakusikho okoda koluhlupho ngoba uhulumende ngabe vele wayithenga uhlelo lolo luqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali. Kuhlala kusenziwa imhlangano engaphutshiyo, mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunengi okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa. Kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje okungenza ngitsho khonoko. Kukhulunywa ngezinduna eziza kuyahlangana labantu emakhaya, kodwa kasizwa ukuthi o-perpetrator bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo. Kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-Chiyambakwe leyeDumbutshena. So kusesekuningi okungaphumi kahle. Uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulomonakalo owenziwayo, ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kule mbuzo eminingi engaphumiyo, labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi kuliqiniso kangana ukuthi kwenza kahle. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious, there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe Fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle?
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa. Okokuqala, yikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thina esikukhangeleleyo, i-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili, sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso, akube le-truth telling. Okwesithathu, sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim-centered. I-process leyi engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhele izinduna ilezi khexe ngoba kathezi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama victims kodwa kasizwa ukuthi uperpetrator yena uyadlala role bani asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe national agenda kanganani ngoba at the end of the day ma into leyi isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni sokuthenzondano esimeni sokucabangelana kube sokusiba le nation building kathesi kasila nation building eyiye ngicabanga ukuthi process leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti yabona la kathesi ungakhangela abaningi abantu abadispeswa yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazo. Ulabantu abakubo Canada, ulabantu abakubo America, ulabantu abagcwele indawana zonke, ulabanye abase-South Africa, ulabanye abakubo Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo kumbeni kukhangelela ukuthi abantu labana abazasuka le bebuye nga. Bezohlangana lezinduna zabo akukakhunywa la nge-security yabantu ukuthi u-victim uma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule security enganani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhetshu likaZulu. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Kuliqiniso sibili kakhulu okukhulunywa uNick Mangwana ukuthi laba bayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwekugawundi balufikise ebantwini. Sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona beyindakuthola abangathi bezabe babayesinza umsebenzi koBulawayo izinduna lama-rapporteurs asade kabayibo balaqhuba umsebenzi. Sebeqedile uhlelo lolo lokade belubamba belokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Okunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini. Sikhuluma nje sinje ngemva kwechefu bengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayiwa sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphume lempumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobimbono yabantu. Imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwe likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethini yebo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa yona imithi. Kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha itho leli lodwa. Asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale iyona imithi hhayi sebese sibambanisile. Asibanikeli ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yebo phela. Bengalekhosa bayingabhebona masho elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yebo phela akulanto enkomo vele e-perfect akulamuntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi bonke 100% bavumelana layo kodwa-ke okwakadesi asibanikela ithuba labasebenikiwe umsebenzi bayethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi bayaphuma le-product ezafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yini kumbe hhathi kodwa nxabalo beqhube kuhle lakho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayibambe kuhle kumbe nxa ingahambaga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusahambaga kuhle bese besitsho labo umbono yabo ukuthi bekade-ke kusolade bazezokhandile kuhle umsebenzi bakulede kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa. Abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa kodwa ukhumbule phela mabankomo ukuthi umnyango wabo uqhuba lolu hlelo umgabe onguye uhosi ngaleso sikhathi nguye umlandu esiwufaka kuye ukuthi yena ngayo yena engakahambi nguye ayemele exolise.
umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezano PF.
The Voice of America.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa esethethe lamuva kudaba lokwengeza imali esetshenziswa lugatsha lwezemfundo ukuze abazali bengabhadali ama school fees ezikolo zakhe kusukela abantwana beqala isikolo baze bayephutsha ugrade 7. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Torerai Moyo uvumile ukuthi lolu hlelo ludinga imali enengi kodwa uthe bazimisele njengohulumende ukulufeza lanxa kulezikhubeko ezinengi. Abenhlanganiso yababalisi eyamagameted Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi uhulumende akazinikelanga kunhlangothi eziqakathekileyo ezigoqela lona olwezemfundo lolwezempilakahle. Abe athuzi laba bathi uhulumende utshona echaphaza imali kunhlelo ezingelamsebenzi ezifana lokuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezidulayo. Inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzaqinisa impi yelizwe lakhe leqembu leHamas eGaza ngesikhathi abezempilakahle kulesi sihlenge besithi kulabantu abanengi abafileyo kulandela ukubhonjwa komuzi weziphepheli iIsrael. I-Egypt ibikwa izama ukuphathisa amacele omabili ukuthi akhumisane umlotha phansi kwesivumelwano esilakho ukuqeda limpi kukhululwe abathunjiweyo njalo kubunje uhulumende wamaPalestina ozakhokhela eGaza Strip laseWest Bank. Amacele omabili alwisanayo ake aveza ukuthakazelela lesi sivumelwano kodwa akenelisanga ukubhalelana phansi ngakho ukukhulumisana kuyaqhubeka. I-Israel ithi sokulamasotsha ayo alikhulu alengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhilize indawo ezinengi zeGaza njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulamaPalestina aphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili 20,400 asefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo elilunga leTriple C umnumzana Ambrose Sivindi.
Kungamazwi abuhlungu nalapho ahlukumeza abantu abaningi ngoba ngasikhuluma ngempi sikhuluma ngokufa ngempilo zabantu ezitshabalalayo sikhuluma ngeproperty impahla etshabalalayo and siyakhumbula ukuthi kwangathi kungathi sophinisana umlotho ngathi bekumoyo kancane ukuhlasela kwangathi balethem so ngase sizwa futhi yena umongameli we-Israyeli sesine empikathalo kuphela sikhaywa ngathi asazi ukuthi ukhuluma ngani njalo kusegcekeni konke asikhuma ukuthi ahlalaphini sithi United Nations yona iningathi nxa kuleyo kuqhubeka kokuhlubanje ngoba kukhanya ngathi injongo e-Israyeli kubana sibili abantu bePalestina kathesi ngabona ufuna ukubhindlula icede isizwe kodwa khonoko sekuza kunentakayo so ke kufanele-ke impi le kube ngendlela ehlakanipileyo njengoba sihlala sikhuluma kungena umlamulanguza lamula impi le ngoba sisazwe siqhubeka abantu bebulawa abantwana bebulawa omama bebulawa abantu begula kuvela zibhedlela abantu bebulawa yikudla bengatholi ukudla bebhalela ukudla kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba loko kubulala sithi nakayimenrit amalungelo abantu amalungelo abantwana amalungelo bomama wonke alinyazo ngenxa yabantu nje abangafisukubana into zenzakale nendlela ofanele zilangayo ngayo befuna uba beqhubeka besihluka ngabantu abasempini isikhathi sonke.
Kulamazwe afana le-Egypt le-Qatar azama ukuthi kube lesivumelano sokuthula esingamisa limpi ngokubona kwenu libona ngani amazwe la angaphumelela na?
Yes, lokho kwenziwa ngamazwe njenge-Qatar afisa ukubana kube lokukhulumisana insimbi sibachayela ihlombe yikho kuthiwa ngamazwe alombono ophakemeyo abasawuba lokuthula kodwa ke kuba nzima ungananzela ikhatha nxa sesikhangela ukuthi emhlabeni izele yona ile ndonsela enganani kwenza sicine singelaqinisa ukuthi kuzaphumelela ngoba silamazwe esiwaziya le ndonsela okokuhle ngokuthi azithulele amaresithi ama-super powers ungakhangela abazithulele o-amerika azinje bazithulele abakhulu umlutho lanxa okhatha abefisa kodwa nxa ama-super powers ezithulele sina kungayindawo ngoba futhi bona ama-super powers bahle ba bazathola yibo futhi abancethini israyeli ngezikhathi yabona yibo kusubawo khona kufane ukuthi kuba nzima kodwa into eyenza uba yikhatha sibadala ihlombe sekushisa ukuthi nxa amanye amazwe lawo ayangenela ukubana aqhubeke eguquzeni ukuthi kube lokuthula kula ma-super powers ana la mazwe amakhulu lawa angenela lesi ukuthula e-Palestine ngoba abantu benkosi lesibindi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube we-Studio 7 ekobulawayo. Usiya emaphethelweni nje u-2023 kulabasakhulayo abathi lumnyaka obatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Abanye ontanga abathi bakhangelele okungcono kumnyaka ka-2024. Kodwa abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba umumo weZimbabwe uqhubeka usiba mubi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Omunye walabo abathi u-2023 umphethe kamnandi unqobani Simango osakhulayo wasekhwekhwe.
Angeke ngathola mina ngoba konke bekuhamba ngendlela engiyifuna. Ngilebhizinisi lami lokuthengisa amafoni, kudala kangithola amafoni lawa emazweni, kodwa sesengithenga e-China emaningi njalo eyishiphile. Ngalesi sikhathi sekhefu se-Christmas ngibambe imali lo mthunzi sibili okwenza ngikhanye leminyaka ka-2024.
Njengebizo lakhe uyajabula laye uJabulani Mangena osakhulayo wakobulawayo ngoba laye wasebenzela ukukhanyayo kulo umnyaka osuphutsha.
Mina ngisebenza ku-NGO lapha kobulawayo bengihola imali engcono kakhulu nxa kuqathaniswa nabanye ontanga abasemsebenzini ethiyene. Ngenelise ukwenza okuningi ngaleyo imali okubalisa ukuthenga indawo yokwakha umuzi, ukuthenga imota. Ngingasola lo mnyaka ngiyake ngidinga uswazi lukamlimi.
Kodwa isibo bonke abathi konke bekubutshelezi ngo-2023 ngoba umnotho welizwe ubulokhu bhidlika okutshabalalise amathuba okuzithuthukisa kwabatsha. UMary Mabutho ngomunye wabasakhulayo abathi bekungalula lo nyaka.
U-2023 benzima, hayi benzima kimi ngoba bekufunakala imali eziningi, sibe imali zesikolo lakho sithi ungatholi imali zakhona lebhondi lakhona alisebenzi, imali yakhona iyesebenzayo, inzima futhi layo ukuthola. So hayi bekuyisiphithiphithi nje throughout the year, singazi ukuthi 2024 siphathele.
Uyakhala laye unokuphiwa moyo waseGwanda ngoba uthi usephelile u-2023 kodwa akala lokukodwa angakukhomba ukuthi wenelisa ukukufeza lo nyaka.
Ah, 2023 kwenzima. Njengake mbenzima sibili. Sizama sibe ukuthi sidonse ngazo zonke indlela. Uzama ukuthengisa, sesifane kakhulu esithengisayo, ubuyele indlela ungathengisanga. Imali kayikho. Into ziyadula eZimbabwe kukhwela izinto avela kuqedakala. 2023 benzima sibili.
Usibongu Musa Ncube ngosakhulayo oyisifundi sase-Africa University odabuka eGwanda. Yena ke uthi kwezombusazwe lomnotho abasakhulayo abatholanga amathuba abayenelayo lonyaka.
Besiphiwe amathuba amaningi okuphatheka entweni ezimayelana lombuso welizwe lezinotho. Ukhetho olukhulu mhla ka-23 August kwakulithuba lokuthi sibe yingxenye yokhetho ekwakheni isizwe. Kodwa usaswelakala ukuthi abatsha baphatheke ngokuzikhandla kwezemnotho welizwe.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo engumlobi wamabhuku uThabani Mlilo uthi ubunzima obuhlangane labasakhulayo lonyaka bungaba bubavulele amathuba.
Ngithanda ukuthi ngikhangele okuhle ngomnyaka lo esiwudlulileyo, uba besiphila senelisile ukuthi siwuqalise njalo sesifike ekuthini siwuqede. So njengomuntu omutsha ngibona umnyaka ka-2023 njengesikolo esingifundise into ezijiyejiyene ngempilo.
ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi iningi lalabo abathi lumnyaka obahambele kamnandi bengaba bebesizakala ngomkhuba wenkohlakalo kanye lobusela ukuze bathole ukuziphilisa lokuba lempilo engcono. Kodwa abasakhulayo abaningi bathi sebesiyadinga amadlelo aluhlaza phandle kwelizwe ngoba elizweni amathuba okuthola imisebenzi ehambelana lemfundo yabo lokhu encipha. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abafika isilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abala misebenzi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izigidi lezigidi zabantu eZimbabwe zikhangelelwe ukuqhubeka zidonsa nzima ngomnyaka ozayo zihlaselwa indlala ngenxa yokuswelakala kwezulu okubangelwa isikhudumezi somkhathi esiphehlwa olwandle ese-El Nino esivimba ukuba izulu line ngemfanelo phose emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kulabanye abathi balakho ukuphumelela ngomnyaka ka-2024. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswa yeCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa wezano uzakwenza into ngendlela ezijiyeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala ama-policies yabo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzabo lenguquko ngomnyaka ozayo. Kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyabekho isadalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efikela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda, uyangabande, ukusweleka kwemisebenzi kwande, ukusweleka kwezimali kwande, ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo. Yikho esikubonayo ke kuzakuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho. Amacebo kahulumende azaqhubeke lokho esehluleka kulokho kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka bebhoda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela khulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibudget le eyanawuswayo ngoNovemba. Nginama-concerns kakhulu ngento esifana nama-passport. Into inhlawulo ye-passport izatsho ukuthi khonana kuzaba nzima for abantu abasebenza bechapha emngcele ukuthi bathole ama-passport. Bazagcina sebesiya egangeni beqhuma egangeni beqhuma egangeni kusekubafaka engozini yokuthi bangabanjwa inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangene emfuleni lengwenya xa sikhangele amazwe afana labo South Africa besiyathengisa impahla kumbe siyathenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So ndikuzaba nobunzima kakhulu ukubona kathesi kule sixhobexhobe ehhofisini yomnyango uthatha ama-passport zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abahambayo bekuthi uzihambe zihamba siyawoda impahla siyathengisa ngoba ama-transporters bonekazibe bengqwala zohamba baza transfer ama-cost law to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwaleZimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngokuyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
Izulu nxa lingabalekanga, hayi sizathola. Sizathola sikuthi nxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathana athize. Ngoba 2024 hayi sathola ama-tons. Abanye bazabathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngapho. Besithi sidilivele endaweni ezinje, dilivele eGwanda, dilivela ngaphi.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Anderson Sibanda, yena uthi lesi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabosomabhizimisi, into engiyikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali, ngokukhalakhala kakuncedi. singena kumaqhinga amanene amathile akade athile singawathi thina ngama strategies awokwenza ukuthi sisurvive. Mina ngingomunye walabo abakholwa ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha i-business yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma webandla lezanupf uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought le. Kuqakathekile ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisa izinto zakudala ezikasmith o-hard tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzileyo kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani. Ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community. Ngumbuso wochuku kunzima ukuthi kube lomnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba bantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatela eZimbabwe lakhiphuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Africa kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Bangcwatshiwe namuhla abaculi beZimbabwe abalodumo abathi u-Eric Moyo, yena obecula igospel ehamba leqembu lakwele South Africa ele-Joya Celebration, kanye loBob Nyabinde obehlabela umculo we-Afro Jazz. UMoyo obhubhele kwele South Africa ngolwesine ngemva kokugula okwesikhatshana ungcwatshelwe emathuneni emvutshwa koBulawayo. UNyabinde, yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi nguheadmaster, ubhubhele esibhedlela seParebenyatwa eHarare ngomgqibelo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wechukela. Seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lathoba mnembili 68 years. Joyous Celebration sisithe ma valale ngokuthula u-Eric Moyo lo Bob Nyabinde the headmaster. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho uTaboka Ncube we-Studio 7 azaxoxa khona labasakhulayo ngabakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2024. Kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri vapo.